Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Lami tate lelithuba ngibonga uThanonoka Wande ngimfisela umnyaka omutsha omuhle. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngelanga leNew Year ngomvulo omhlazi ku 1 Zibandlela 2024 nguChrist Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ukucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamazwe yamanye amabandla ezombusazwe.
Hayi, umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle.
Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugu rawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo, kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe.
Thina silandela i-constitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba i-National Peace and Reconciliation Commission.
Ibandla le-MRP lalo lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugurawundi luzaphumelela, ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa.
Esikusolayo yikuthi kuthiwe ezinxoxisaneni zezinduna labantu onozindaba abasoze bebe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ukucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamabandla ezombusazwe. Lumbuthano owenzelwe kobulawayo usenziwa minyaka yonke ngalesi sikhathi sokuphela komnyaka. Abanye bathi umbuthano lo ulixesha labezinkonzo ukuthi bamanyanise ilizwe, kodwa bona bazinxusela Mnangagwa yedwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sixoxe lo Bishop Sinda Ngulube okhokhela isonto ye Brethren in Christ Church laye obekhona embuthanweni wayizolo.
Umbuthano kungokubonga lokho esithi ngesiNgisi i-Thanksgiving le-dedication set. Sibonga kakhulu impilo, sikhangele umnyaka onabe esigqibayo ka-2023. Sibonga kuNkulunkulu ukuthi ngempela kungumusa wakhe ukuthi siphile, senze imisebenzi, senze lakho konke njengabantu elizweni. Nokubonga ezinye izinto ezinjengezulu, uNkulunkulu oselilethile phakathi kwelizwe nalithi. Sikakhulu ngemva kwempiko le-climate change ukuthi kuzaba nokuthisa okukhulu kakhulu, kodwa uNkulunkulu uthibilisile izinto, kwaba khona imvula. Yikho siyabonga njalo sibonga nje ukuthi uNkulunkulu usigcinile, wasiphilisa loba kwesinye isikhathi kulezi nzima saze sazofika lapho. Njalo sinikela umnyaka oka-2024 enkosini nekukhokheli elizweni lasebandleni lonke jikelele. Ngobanti nxa unanzelela bekungumbuthano lo oqoqwe namabandla ehlukeneyo lapha eZimbabwe.
Yena umongameli welizwe unxusiwe kumbe kuhambe njani ukuthi azabe khona?
Hayi, unxusiwe baba, unxusiwe. Anti nxa unanzelela ukuthi lo umbuthano lo kungowesikhombisa ukuthi ihlale isiba khona xa umnyaka siyaphela. Njalo umongameli uyanxuswa laye ukuze laye atsho amazwi, ikakhulu namhlanje kube niye u-guest of honor okade khona.
Yena ukhulume ngani umongameli?
Hayi, umongameli ubongile ukudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle. Impumela izakhulu isikhangela ukulungiswa kwemigwaqo eminye ethize, ukulungiswa njalo ukwakhiwa kwedamu leliyane iShangani kwaivikadeni, ukuthi kukhangelele ukuthi kuthuthukiswe indaba zamanzi ngapha, izakhulukela umhlubu lo emathekelelenda. Phezu kwezinto zonke eziningi azikhulumikele, kubonga nje ukusekelwa libandla mayelana nendaba zokuthula phakathi kwelizwe lakithi. Of course, lokho ngisummary engiyitshoyo, ziningi izinto akhulume ngazo ezinhle layo ebonga. Esitho ukuthi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abe nguye osipha impilo, osipha amandla, thina singeke senza lutho njengesizwe.
Ye, manje abanye enye inkokheli yezombusazwe ibinganxuswanga yini? Bekunxuswe umongameli yedwa?
Hayi, angibe ubekhona umsekeli wakhe.
Lo-ke nguBishop Sinda Ngulube okhokhela isonto iBrethren in Christ Church, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kuzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo, kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. Umongameli Mnangagwa wapha induna zomdabu umlando wokukhokhela lolu hlelo ezigabeni zelizwe lonke. Umkhokheli we-Pist umnumzana Felix Magalela Mafasmanda, njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, utshele Studio 7 ukuthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi kumele kuthathwe nyathelo bani ukuze kukhunyiswane umlotha, hatshi ukuthi induna zibe yizo eziphambili ngoba lazo zathinteka kumbhuqazwe lo.
Kulusizi Mahlabezulu, ukuthi into yombhuqazwe igugurawundi abantu sebeyithatha njengomdlalo. Thina silandela iconstitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba i-National Peace and Reconciliation Commission. Abantu bangafunda i-chapter yonale bazabona ukuthi ngobani abantu abaphiwa umlando wokukhumisana umlotha nokukhuluma ngezinto zombhuqazwe, lokuthi abantu bangahamba njani besiya phambili. Sengimangala thina abe Post Independent Survival Trust ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa sekhupha amandla aphiwa iNational Peace and Reconciliation Commission seyiphi izinduna. Izinduna labo ngama-victims, ngabantu abafelwa ngabantu. Yikho ke siyamangala ukuthi bonaba abantu abahlutshwa yigugurawundi yibo sebekuthiwa bacubungule. Bazacubungula njani labo bangabantu abangama-victims? Sibona ngani uhulumende ucatshwa ngomunye ngoba i-constitution iphe iNational Peace and Reconciliation Commission 10 years ayikasebenzi ngisho. Abantu lokhu bebuzwa bephiwa lokhu besenza lokhu, thina be-Post Independent Survival Trust sibona ngani ngamandlwane ukuthi izinduna zibambe izinto ezingaka lapho kwakubulawa khona abantu? Lokhu yokuthiwa yi-criminal justice. Abantu ababulalana khona akungeni nduna, kungena ezomthetho ukucubungula ukuthi ngobani abenza lokhu bekwenzelani. Kodwa kathesi abantu sebethatha isikhathi bedlalisa injonjo, kuthiwa kuyakhulunywa. Kukhulunywa lobani? Bangaze bakubone ukuthi abantu babulawa ngubani, baza kuhambisa yini entabeni besazi ukuthi intaba yiyo eyayibulala abantu?
Manje baba Mafa, lithini ngalokho?
Singabona ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission injongo yayo ngesikhiwa ku 252A B no A no B to ensure post conflict justice, healing and reconciliation. Ukhangela ukuhluphana lokungazwani kwabantu kwenzakala ukuthi kube lokuthula njalo abantu bazuze amalungelo abo ngaphambilini kokucubungula bazuze ukuthiwa i-truth, hearing and justice. B, it is to develop and implement programs to promote national healing, unity and cohesion in Zimbabwe and peaceful resolution to disputes. Kuthiwa abantu kona beza kwenza ama program ukuthi baphole inhliziyo zabo lamanxeba. Kodwa phela kwenzakali kathesa abantu bayacatsha, abanye bayabulawa, abanye bayathotshwa, abanye benziwa konke lokho. Siyabonela ama election. Lakathesi kula ma-by-election abantu ababulawa khona, abatshaywa khona. Akulandelwa ngitsho lapho. Okokugcina ngifuna ukubala u-C. It is to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture, and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Kuzaba lama programs afana ukuthi bonke laba bantu babe hlukumezwa bebotshelwa mahala, abanye bebulawa, benzelwe ukuthi bancediswe ukuthi bengabantu njengabantu, wenzela ukuthi ukwesaba nokuphuphakari kuphele, abantu bahlalisana.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umkhokheli wenhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugu rawundi e-Pist, njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu sikudaba lunye, ibandla le-MRP lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugu rawundi luzaphumelela, ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa. Sixoxe losaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kucele lebandla le-MRP elikhokhelwa mnumzana Mqondisi Moyo, unkosazana Kathy Webhebhe.
Kumele ukuthi abantu bakomthakazi bathole ijustice odabeni lobhuqazwe esikusolayo. Yikuthi kuthiwe ezinxoxisaneni zezinduna nabantu, onozindaba abasoze bebekhona babagande. Sinanzelela ukuthi abathakazi basabalele amagumbini noma nomhlaba kungenxa yawo umbhuqazwe, uhulumende owabaxothayo ngenxa yombhuqazwe. So nxa sekunjalo, sisola ukuthi one, kuthiwe onozindaba abasoze bebekhona. So information ifika njani ebantwini abazabe bengekho physically kulezo ndawo okulezinduna khona? Okwesibili, ayisibo bonke, sinabantwana bakomthwakazi e-South Africa, eBotswana, eNamibia, kubo Europe, America, Canada, zonke nje lezi ndawo baningi kakhulu. So nxa kuthiwa onozindaba abasoze bebekhona kulezi ngxoxiswano, but bazobikelwa kumbe according to induna uKhumalo ngizinga ukuthi bazathi-ke kumbe once a week bona bese bereportele onozindaba. If kunjalo, mina ayifili siyinhlanganiso sifila ukuthi abantu kumbe onozindaba abasoze bezwe okukhulunywa ngama-victims direct, but bazezwa esingakuthi yi-relayed speech okuzakhulunywa ngabotifu, akuzakhulunywa yizinduna. Kuyasolisa lokho ngoba iqiniso alisoze lithume babagande labalaleli, soze liphume iqiniso lapho. Phela kumele sinanzelele ukuthi izinduna ziphiwe lowo mthwalo ngulo uhulumende onguye futhi umadala lelo cala lombhuqazwe. So kune-possibility yokuthi zingabe izinduna ziteliwe okumele kuvele lokungamelanga kuvele. Thina sifile ukuthi uma kune-transparency udaba lolu selulungiswa ngeqiniso, onozindaba kababe khona bekhone labo ukuripota lokuhambisa lokulwazi kuze information kulabo ababe bengekho khonapho direct from the victims, kungabi yi-related.
Manje ngokubona kwenu uhlelo lolu luzaqutshwa kuhle ngemfanelo?
malungelo njalo abantu besuthiseka ngendlela oluqutshwa ngayo na.
Already babagande njengoba ngitsho ngithi thina siyimthwakazi Republic Party siyasola. Sile msolo asivumelani nendlela okuphathwa ngayo. Already insolo ikhona. So there is no how abantu abazasuthiseka ngakhona. Phela kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe ama-journalist ablokha futhi uhulumende wayezama ukugqikela ukuganga lokhu akwenza esizweni sakomthwakazi. And then manje the same uhulumende uthi ulungisa lolu daba. So aphinde futhi avimbe onozindaba. Lokhu thina kusitshengisa singabathwakazi ukuthi sisadeleliwe, sisahlambazwa. Uhulumende is not ready ukuthi alulungise lolu daba. Usazama ukuthi asivala amehlo ethi uyalulungisa out of duty, not out of ukufuna ukuthatha irresponsibility. Kuvele ukusuthiseka akusoze kube khona, ngoba ukusuthiseka babagande kungaba khona only if kule transparency, kule truth telling. Yonke into nje i-victim centered. But as it is, silibandla lemthwakazi Republic Party sithi this whole thing is perpetrator centered. We were never consulted by izinduna kumbe yena uhulumende ukuthi size ukuthi sifuna luthathe njani kulolu daba.
Lo ke nkosazana Kethiwe Bhebhe osaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kugcelele bandla le MRP elikhokhelwa mnumzana Mqondisi Moyo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBotswana. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, izanu kayilungisise indaba ebalulekileyo, indaba ye disputed election. Hayi le ndaba sebefuna ukuyenza efeja feja le ukuthi sebeqala ukukhuluma ngegugurawundi ukhumalo laba izinduna sezizama ukuthi zizenzele imali ngokuhlupheka kwethu esakubonayo ngo-1983. Akulungiswe first asiqaleni la, abalungise indaba ye disputed election bekhohlwa ukusiyenza lokhu nalokhu kanganisa amakhanda. Mina ngakho akalungisa indaba le disputed election. Omunye nomunye kuzana mayengene khuluma ukuthi izana ilungile, abazi ngani ukuthi kule disputed election basilungisela nini. Iyindaba esibisele emuva le disputed election first. Lokho kwegugurawundi kuzobonakala emuva, izinduna lezi zingazenzela imali ngokukhala kwethu.
Studio 7, njani ngumthembo okhuluma. Yasi yayizwa indaba yegugurawundi manje plus siqiniseko sokuthi izokhulunywa ngendlela yini, ngoba omayenza lutho abafuni phela ukuphumela egcekeni babeklini ebantwini. Njalo futhi nakhona okokuthi kuthiwa izokwenzelwa nsitha, hayi manje asakwazi phela ukuthi nxa isenzelwa nsitha izokwenzwa ngendlela eyiyo, kumbe bazothatha bona abantu bezanu pf ama-supporters abo beyibo abawakhulumisayo. Babe sebesithi esikhulumile nama-victims, ngoba phela izanu pf asayithembi izenzo zayo vele ngezobuqili. Aliveli nje wakuyiphatha yobuqili njalo kuyiphatha ecindezelayo. Iqiniso lakhona sozisuke plazi kahle ukuthi benze izinto ngendlela yini, wavela bathembisa.
Salibonani Studio 7, salibonani, salibonani Dungamlenkomo, bonke abasakazi salibonani, siyalibingelela ngegama likaJesu. Mina engicela ezinduneni ukuthi zingangeneli indaba abangazaziyo, ngoba bathi bebulala abazali bethu omnankakho azange becela kibo. Nxa kuyukuthi bona bacela kibo ababuyeke bezokhuluma lathi, lokho kwegugurawundi ngabayekela thina besiqhubele ilizwe lethu singumthwakazi, ngoba ayikho into ezaqeda amanxeba ethu. Njalo futhi la ngaze bethi basibhadala, sasingatshongo ukuthi sithengisa impilo zabobaba bethu. Abasekele sinjalo besinikeze imathebelele ndethu, siziphilele sodwa labo beziphilele bodwa. Bona yinto engasenza sibe ngcono empilweni zethu.
Studio 7, ndivuka njani labalaleli. Hayi sezwa babukhumalo lapha induna okhuluma ngodaba legugurawundi. Kati kufihlwane kungafuneka amamidiya kulezo ndaba, ngoba indaba ezenzeka mcekete leso sikhathi kungafihlwanga. Manje sokufihlwane ukuthi kungabonwa umhlaba wonke, kufanele kubonwe ngumhlaba wonke yonke le nto, ngoba kwenziwani lapha? Kwenziwa ukulungiswa, kwenziwa amandlwane. Sicela imidiya ibe khona, bengadlali ngabantu bakithi. Abantu bafika okhulumayo uzenzo ngwenye uphumetsholojo.
Salimonani balaleli be-Studio 7, okhulumayo nguthi 1 Moyo. loyo. Umbuzo wamuthi katuchaba yena uyini ku Triple C. Bathi abamazi phela abe Triple C kodwa uyachotshisa amalunga e Triple C ngayiphindlela. O Prince Dube uyakuhadla amalahle bathi abamazi uchabangu. Zwana ke wena Chabangu nama ngikwazi ungasijwayeli kabi. Awuboni na ukuthi ingane zeZimbabwe ziyahlupheka. Abantwana baseZimbabwe bayahawule basemazweni Botswana, South Africa ngaphi ngaphi, Zambia, Namibia bedinga amadlela aluhlaza. Wena Chabangu sokuthuka umuntu omdala ajwayele kabi Chabangu wena asijwayeli wena.
Sanibonani sanibonani ebakwethu eyasibingeleli lapho kustudio 7 bakithi mina ngiyazi nginyanzelwe kudabuka okukhulu ukuthi isizwe saseZimbabwe abantu bahluphekile bonke umuntu olapha neZimbabwe uyathinteka kakhulu bakithi bese kuba khona abantu abafana nalo baba lozibiza kuthi Innocent Dibale othena okhokela iqembu le-EFF ongela ngisho nomlandelo yedwa olandelwa abantu abakhe nomfazi wakhe kuphela ebesekhuluma uzenjalo lakhuluma khona uVuni ZANU-PF yakhe yona iyo futhi ehlukumeza abantu kanti abakhe abantwana bayiphila kuliphi lizwe baphila kahle yini yena ngoba umuntu onezimali kusho ukuthi oyadla noma naye kuye leZANU-PF yathina leZANU-PF yakhe ayisizi ngalutho bakithi siyahlupheka abafowethu bayashiswa emazweni manje akusenamsebenzi emazweni siyahlupheka siyaphushana nabanikazi bamazwe kodwa ngiyakhonphila kanzima bakithi lezi nsuku amabhoyisa ahlupha abopha bonke abantu bokufika lapha so mina ngiyamangala ukuthi yena mayezosupporta umhlangano lovano weZANU-PF uchazwa yini hayi bakithi ayishake sixolele mana akayeke nento yakhe vela kekho umuntu ozomlandela ngiyabona
thina safaka ama-audio abanye kataba lwakataba loma audio ethu bantu mina kanangangifake i-audio lapha ngithi kunomama esimdingayo lapho kuthiwa ngutombana uRuth Mponda uRuth Mponda sasimdinga siyamdinga lapha lamanje siyamdinga sikwazi lapho khona so abantu abangambona umuntu okuthiwa nguRuth Mponda bengakhuluma eveni khonapha kustudio 7 sabe sizazwa ngoba siyalalela istudio 7 singabantu abalalela istudio siyacela la ngomusa abantu sicela livule irekodi yethu siyamdinga lo muntu kakhulu wahamba lo mntwana omncane kulo mntwana umntwana ngwenye kulo mntwana omncane ongumfana so siyacela sitoko sicela livule audio lale abantu beyizwe sidinga lo muntu kakhulu wasukele eBulawayo
Studio 7 yani mthokazi omuhle ngiyamthokazi omuhle sithi phambili umthokazi phambili hathi nje mandebele sesifulekile ngasikhetha inkokeli yakhe thina senze ngcono uma nakho kwesokuqalile futhi lokusala kusishaya into zesishonende zezingasiphumeli sendawo sibe siroba abantu belandelana labo 1-2-3 sebebadamba njengodoti edasby nesithembile sibe abantu bethi nangu uchamiso sendambile futhi ngoba abantu bakithi bakholwa kubona nje uDumas futhi abasakholwa kubona labayi angazi ukuthi baluka mbani saluka asibambele okwakuthithi sekele into zale Mpumalanga ha lezi zizasimosha kakhulu izinto zeMpumalanga lezi hayi ngoba kwagcina kufundiseka nengane zethu zisokole wayawaya asekele into zamashoni asekeleni mthokazi no asibuyeleni kulakithi asekeleni zonke iy'tori zeMpumalanga nyawo
salibonani size sikamthokazi salibonani lonke nje amakhumbi amanomhlaba lapho elikhona ingabe amajaha lawa aphesheya bengalalela amazwi ami lawa bawathumele emazweni bafake kustudio 7 ahone ukuthi umuntu onke ezwe ukuthi kunomunye ubaba othiwa ngokanyongolo unkomo onamazwi amanye ofuna ukuwatsho ebantwini amazwi engifuna ukuwatsho yilawa madoda lonke lapho elikhona lilalele kahle singahlupheka nje sidubeke sithini sithi sizavota sizathini ukuvota kusancedi lutho kuleliyani lizwe eminyaka emingaki sivota sihlupheka size sikamthokaza sicabanga iplan eyodwa kuphela ukuthi iZimbabwe ayibe neboundary ukuthi size sikamthokaza siba ngapha because ngokuthi siyavota kuzihlupha wona size sikamthokaza zikhangela ubone amaparty mangaki namhla akade ewin abantu babona ukuthi opposition party winile kodwa akuphumi ukuwina kwakhona bayancindezela bathi lethwa izanu winile so kungcono ukuthi size sikamthokaze thina silwele okungokwethu singalwele amavoti ukulwela amavoti siyaba singazi lapho esiyakhona ngiyabonga
Studio 7 okhuluma nguThamsanqa kwaNdlovu ophuma esigabeni sasetshololo ezalwa ngusibanda ohlala esigabeni saselwagweru kwesparo ngithi happy birthday baba wami ukhule ukhokhowe mhlaka 1 January.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kisizwe ingxoxo esiyenze lomculi uAibophe Slender.
Aibophe Slender kahle kahle igama malithelele stage name kahle yilo uAibophe Slender yena elokuzalwa no Faith ngisatho iminyaka engaqala ngayo ngiqala ukugida kumukisi connection angisayazi iminyaka yakhona but ke ngithe sengibuya lapha eGoli ngaqala ukuhlangana no Fortune Dao senge ngahlangana nabanye abacubi iTornado Heroes Cheva Boys but sengisithi sengivula amehlo ukuthi ngiyagida nami ngiyabonakala ebantwini ngibe ku-Fortune Dao saqala ukukhipha i-DVD lakhe elakuqala it was 10 or 11 sengikhohliwe khona lapho bese kuthi i-album yeqembu lamavikankani iyi-1 kwamanje siyethule i-single track ngiyathembisa ukuthi lizobuya idlalade kungekudala isihloko nizasitsho mase ikhona
ngamafithane ungasitshela labo ocula labo
engicula kahle kahle umuntu oculayo nguye uSlender ngibuye ngizibheke bese kuthi kule isingi engiyikhiphe manje ngifeature omunye ubhuti abathi ngithiwa yiSlender Champion Dao oleqembu le The Young Challengers
ukugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kubalaleli bonke abalalele le interview esiyenza manje inkosi ilibusise
lo ke ngumhlabeleli uAibophe Slender isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ubule umbuthano ukucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa kodwa kungela enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe. Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Peace ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. Olifisela umnyaka omuhle, umnyaka omutsha, olithukela igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.